sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 24 Mfumfu 2023 ngoTabo Kancube endabeni zethu lamhlanje.
Isithuthu silizwe izandbase kithi ulimaza abantu uchidakwa kutagitwe ngenxa yokuba nokubunye abantu babela ke ilunga le-TPC emavuku laseZimbabwe. So ikubona ke bethumela abanye ababebebha.
Olamukela owake waba ngumeli wethafara mabvuku edalela eParliament engowebandla liphikisayo ele Citizens Coalition for Change umnumzana James Chidakwa ubika ethunjwe izolo emzini wakhe ose Acturas.
Kuwa uRamaphosa sicela ame nabantu, sicela ubaba uRamaphosa ame ne Sadiq report. Ngoba leya report inamandla ukudlula i report ye Zeki. I report ye Zeki hiyo leya man ya announce ama results awamanga.
Abasekeli bebandla ele TPC abase South Africa bamanyene lezinye izizalwane zeZimbabwe ezifole zitshengisela zikhonona kumongameli Cyril Ramaphosa zisithi kwachiyane lokusekela umongameli Mnangagwa. Uhlangothi lwezomvikela kwinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ole UN Security Council lukhangele lokuqhuba umhlangano wokuhlaziya impi ephakathi kwe-Israel lebutho leHamas. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulomsakazo. Abasekeli bebandla liphikisayo ele TPC abase South Africa bamanyene lezinye izizalwane zeZimbabwe ezifole zitshengisela ziqonde emahofisini kampati Ntambo wezokudlelana kweSouth Africa lamanyamazwe omhlaba ePretoria namhlanje. Lapha bantu besithi uMongameli Cyril Ramaphosa akachiyena lokusekela impumela yokhetho olwenziwe eZimbabwe lonyaka ngoba lwaba lokuqilibezela. Uthuso Khumalo siphala ludaba esePretoria kwele South Africa.
Bebecula begida ingoma zomzabalazo abakade betshengisela laba bafika emaofisini ogatsha lwezobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe bethwele amabhakani lemibhalo ekhuthaza lelo lizwe ukuthi lingasekeli ungcindezelwa kwaZulu weZimbabwe. Esethulela iziphathamandla zikahulumende weSouth Africa izikhalazo zabo, umgcinisihlalo webandla le-CCC kwele-South Africa umnumzana Trustin Dlovu usole umongameli Ramaphosa ngokwenzela amhlophe umongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi iqula le-SADC eliqapha ukhetho likubeke kwacaca sobala ukuthi ungene kuleso sikhundla ekhethweni olube lokuqilibezela okukhulu.
Kuwa uRamaphosa sicela ame nabantu, sicela ubaba uRamaphosa ame ne-SADC report. Ngoba leya report inamandla ukudlula i-report ye-ZEC. I-report ye-ZEC hiyo leya man ya announce ama results awamanga.
Le into ekuyagcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe unkosazana Siphathiswe Ndlovu yena ke othe akakuzwisisi ukuthi kungani uRamaphosa lenkokheli zebandla lakhe ele-ANC bengakuzwisisi ukuthi ukhetho lweZimbabwe lwaqilibezelwa.
Sifuna abuyele asebenzisane leSADC babuyele kureport yabo si, ama election uma kunendlela ukuthi iqalwe kahle kabusha kube ebeqale phansi abe free and fair.
Ilunga lesi-CCC unkosazana Petronella Mutshenje uthe nguye uRamaphosa oseze wabangela ukuthi kube nzima ukuthi inhlanganiso yeSADC ibambe udaba lweZimbabwe ngokuphuthuma.
Waphazamisa uRamaphosa ngokuthi atshengise ukuthi yena usesayidini lika president wethu yena sithina siyakhala ukuthi ama elections arigiwe kodwa yena uyaqhubeka ukuyamcongratulate upresident kuwrong khona lokho.
Unkosazana Sikhulile Jabalala isizalwane seZimbabwe esesihlala eSouth Africa uthe ubezotshela uRamaphosa ukuthi lokho akwenzayo ngezinye zezizathu ezenza abantu bengabuyeli ekhaya.
Sifuna ukubuyela ekhaya. But ilizwe lethu aliko right nendaba yokuthi we are depressed, we are facing a dictatorship. Asihlalanga kahle elizwe lethu, siyasokola eZimbabwe.
Esinye njalo esizalwane seZimbabwe umnumzana Zenzo Khumalo yena uthe ubezotshela uRamaphosa ukuthi umnangagwa wakhe lo amsekelayo uvalele amalunga ebandla leMRP ayisitshiyagalolunye 9 ejele kungelacala abalenzayo.
We are not refusing ukuthi siyezima, but all what we want is asisapote ukuthi sibuyele ekhaya. Akhondeme each and everything yenzakala ngomnangagwa.
Isiphathamandla se-ofisi yogatsha lobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe umnumzana Linda Maso wemukele izikhalazo zabakade betshengisela laba wathi uzazisa lapho okufanele ziye khona. Kusenjalo isikhulumeli sebandla leZANU-PF kweleSouth Africa umnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane uthi okwenziwa ngabe-CCC yikuchitha nje isikhathi.
URamaphosa bayakwazi ukuthi kwenzakaleni eZimbabwe, bayakwazi iqembu elinqobileyo yingakho behambe bafakaza ngesikhathi egcotshwa umongameli waseZimbabwe.
Le yinto abe-CCC kweleSouth Africa bathi ngamanga aluhlaza ajojozelwa iZANU-PF ngoba isazi mhlophe ukuthi nxa kungaqhutshwa ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe kayingeke yanqoba. Melestro 7 ePretoria kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Oke waba ngumeli wethafara mabhuku edalela eParliamente engowebandla liphikisayo ele Citizens Coalition for Change. Umnumzana James Tidakwa ubika ethunjwe emzini wakhe oseActuras duzane leHarare izolo ngabantu abacetshengelwa ukuba zinsoli zikahulumende, kubika umlondolozi Ndlovu.
UChidakwa ubika ehlukumezwe ngendlela ezijiyeneyo okugoqela ukutshaywa walinyazwa kakubi, wahlatshwa ijekiseni elingaziwa ukuba belilomuthi bani, njalo wagxotshwa inyawo ngemota. Ucine etholakala elimele kakubi kokunye okuligusu okuseActuras namhlanje. Umsekeli wesikhulume se-CCC umnumzana Gift Siziba uchasisa ngokwenzakale kuChidakwa.
Indaba yokubana siyakhilizwe sithuthukiselizwe iZANU-PF ikhetha ukulimaza abantu, uChidakwa utagetwe ngenxa yokubana ngomunye wabantu babela ke ilunga le-TCC eMavuku laseZimbabwe.
Usiziba utshele intatheli izindaba ukuba okwenzakale kuChidakwa ukumbangelwa emapholiseni, kodwa isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyati uthi kabakatholi imbiko yalolu daba.
NjengeZimbabwe Republic Police ithanda kwazisawuzulu ukuthi kathesi sikhuluma iripoti leyi lokho singakayitholi.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Matthias Dube uyakusola ukuthunjwa lokuhlukunyezwa kukaChidakwa.
KukaChidakwa siyayisola kakhulu ngoba itshengisa ukuba kunabantu abayenza ububi eZimbabwe. Akumelanga sikwamu njalo uhulumende ngakuhlolisise lokhu ngiyayisa ilizwe.
Ingcitshi ezicubungela ezombusazwe zithi ziyazisanda izehlakalo zabasekeli be-CCC abahlukunyezwayo ngendlela ezehlukeneyo ezigoqela ukutshaywa, ukwethusela nokubotshwa lokunye ngaphambilini langemva kokhetho, zisithi ukukhulumisana phakathi kwebandla kwamabandla omabili eleZANU-PF lele-CCC yikho okungaqeda ukufuthelana kwezembusazwe okuselizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Uhlangothi lwezomvikela kunhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olwe-UN Security Council lukhangelelwe ukuqhuba umhlangano wokuhlaziya impi ephakathi kwe-Israel lebutho le-Hamas. Lo mhlangano uqhutshwa ngesikhathi iMelika icebise i-Israel ukuthi ime ukuthumela amabutho ayo eGaza ukuze kukhulunyiswane kukhululwe abathunjiweyo, njengoba kusesatshelwa ukuthi impi le ilakho ukumemetheka e-Middle East. Okwakhathesi ibutho le-Hamas selikhulule abanye abantu ababili akade bethunjiwe kusicho ukuthi sekulabantu abane asebekhululiwe. Ekuhlaziyeni lolu daba e-Studio 7 ixoxe lomnumzana Rafael Mthombeni ongumqondisi wenhlanganiso ephathisa abalimi eye-Intuba Community Project.
Ukungezwani kweHamas lePalestine, mina mbona ngathi kwenziwa yibo bona ma-Israeli, ngoba yibo abehlukanisayo, bafaka abanye kancane, abanye kancane. Asithi thina nxa seZimbabwe laphana, uthi wena abemathebeleleni North babodwa, abemathebeleleni South babodwa. Kodwa ke wena unguwe obagcinileyo, onguwe onguhulumente wabo. Yikho lapho kulohlupho khona khonapho. Yikho ke nxa sekuza sekunje kuthi ukuthi kuzatshinge kuphose kufanane, ngoba laba basePalestina nabo bezibuhlungu khathesi nxa laba beGaza ngale bedilizelwa imizi yabo ngendlela enjalo.
Ye, libona ngani kungaba lokukhumisana umlotha okungaqeda impi ekusikhatshana esiseduze na?
Ngingazi, kodwa kwakhathesi kungathi kusesekhatshana, ngoba nxa bona bengakaseki bonaba abe-Israeli ukudiliza lokutshaya laba abe-Hamas, angiboni ukuthi kungaba lokukhulumisana okungenzakala eduzane. Kuzamele ukuthi bona babe yibo abazakuthi hawu khathesi sesidilizile, sesibatshayile, sesiphindisele ngokuphindisela esikufunayo.
Lokhu kuphindisela kulakho na ukuthi kwenza ukuthi kube lolunye udubo phambili?
Khona nje kusesigabeni esibi kakhulu ukuthi ngoba lapha izizwe ezimbili ezilwayo, ama-Israeli nama-Arab. Kusesigabeni esibi esokuthi kungalumatha i-Arab world yonke, ngoba nxa ukhangela indlela i-Israeli etshaya ngayo lapha, akulunga, akusikho ukuthi kuhle kulabo abakhatshana abangaboni. So maPalestina wodwa angayenza ulutho lapha, kungenza i-Arab world yonke ukuthi kuqalise ukulwiwa, wese kulumatha njalo kulumatha ilangabi elikhulu elingatshisi umhlaba wonke.
Lo ube ngumnumzana Rafael Mthombeni, umqondisi we-Intuba Community Project, obexoxa le-Studio 7 eseDallas khonapha eMelika. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ibandla lakhe eleZANU PF selulungiselela ukhetho lwama-by-elections olukuza kwenziwa mhla ka-9 Mpalakazi olokuvotela abazathatha izikhundla zedale lephalamende, lapho okwaxotshiswa khona amalunga awe-CCC ngozithi ungunobhala jikelelo walo umnumzana Sengezo Chabangu. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokho kuphume emhlanganweni omkhulu owedale laphezulu eleZANU PF elePolitbureau, lapho umongameli Mnangagwa akhuthaze khona uzulu weZimbabwe ukuba aqhubeke evotela ibandla lakhe. Uthe ukhetho lwama-by-elections luzaveza ukuba ibandla lakhe lithandwa nguzulu esithi lizanqoba kulesi sindo.
Village Province, Nashua and West Province, Nashua Province, Nawayo, and the other provinces.
Uwonga uzulu wasemakoni ngokuvotela ibandla leZANU PF ukukhetho lwama-by-elections lapho okunqobe ukansila weZANU PF. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Gift Ostalo Siziba uthi ukhetho lukamhla ka-9 alukho emthethweni.
Okokuqala ukuthi by-election eladikewa mhla ka-9 December kakufananga lenzakale ngenxa yokuthi lazalwa ke i-decision eyayenzwa ngendlela engekho emthethweni, ngenxa yokuthi uspeaker of parliament wabala incwadi loku-effecta incwadi engaveli kubandla le-CCC njengokukhuluma kwethu ke emavikini adlulileyo. So because of that akufananga kube le-by-election ngenxa yokubana i-by-election inesesetwa ukuthi iparty e-UN to mama members of parliament e-CCC ekhokelwa ngubaba u-advocate Nelson Chamisa yiyo okufanele ukuthi ikhulume ukubana ayisaba kasibo bantu behlanganisweni ukuze kube le by election.
Ngicishi kwezombusazwe esebenza lebandla le People's Unity Party umnumzana Herbert Jamuka uthi kusobala ukuba iZANU-PF izimisele ukunqoba ukhetho lolu kungakhathalekile ukuba luqhutshwa phansi kwesimo esidida ingqondo. Umnangagwa kube ichasisa ngomhlangano omkhulu webandla lakhe oza kwenziwa mhla ka 27 Mfumfu eGweru. Ethi umhlangano lo uzazama ngazo zonke indlela ukudinga amacebo okulungisisa inhlupho ezibhekane lozulu weZimbabwe. Udaba lokungahlaliseki komumo wezombusazwe kweZimbabwe lukhangelele ukuhlaziywa kabanzi emhlanganweni omkhulu womanyano wamazwe angezansi e-Afrika owe-SADC okumele wenziwe kusasa kodwa ugcine udluliselwe phambili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Abasakhulayo abakumsebenzi wezokulima bakhala ngenhlupho ababhekane lazo emalungiselelweni abo okulima lonyaka njengoba vele sebedliwe isikhathi njalo bengakatholi konke okudingakalayo okungenza balime ngendlela engabapha isivuno esingcono. UTobias Mdzingwa uyalandisa.
Abasakhulayo laba bathi lanxa uhlangothi olubona ngezomumo womkhathi olwe-Meteorological Services Department lusithi alukhangeleli ukuthi ilizwe lizathola izulu eleneleyo lonyaka, bebezimisele ukulima inhlanyelo ezivuthwa masinyane. Osakhulayo olima ese-Insiza, umnumzana Gilbert Nkomo, uthi usizo lokulungiselela ukulima oluvela kuhulumende lonyaka luphuzile okungaphazamisa kakhulu ontanga abathembele kuye.
Ikuthi ihulumende iyanika support kuma inputs kodwa okwalonyaka iphuzile, so sesithembele ukuthi sizithengele okungama small grains sihle sikalise ukuhlanyela kodwa ukuthi lalizulu alikani kuhle.
Omunye njalo osakhulayo wase-Insiza, umnumzana Ndaba Ezinhle Nsingo, uthi ziningi inkinga ababhekane lazo emsebenzini wokulima lonyaka.
Some other inputs ayadula kakhulu, atu expensive yabona. And the challenge elikhona ngathi sina eyisiza especially side delay sibelele ukuza ngisebenza iplow farming le enkomo. So inkomo eziningi zifile, so ukulima kwakhona ke siyale kunzima ukuthi nqabe singasaplaya ngento ezingama-tractor kumbe ongamamotifikethi lokhu owamakhuba lawa ama-China lawa.
Inhlanyelo yomumbu sikhuluma nje isithengwa ngamadola emelika angamachumi ayisishiyagalombili US$80 emgodleni olesisindo samakilogram angamachumi amabili lanhlanu 25 kg, eyayithengwa ngamadola emelika angamachumi amahlanu lanhlanu ngonhlangula lonyaka. Osakhulayo njalo ebona ngezokwethulwa kwemibiko enhlanganisweni e-Yield Zimbabwe uThapiwa Nashe Chirika ukhala ngobandlululo olukhona ekwabelweni kwenhlanyelo lemvundiso yamafertilizer emaphandleni.
While the Presidential Farming Input Scheme has been of great assistance to many rural farmers.
Abalimi bebethole usizo oluqakathekileyo kakhulu luvela kuhulumende, kodwa uhlupho sekuyukuthi sekungeniswa ezombusazwe endabeni engelani lezombusazwe. Abacatshangelwa ukuthi bengabe besekela amabandla aphikisayo bayancitshwa inhlanyelo lamafertilizer okubana kungekho emthethweni. Lokhu kwenziwa ngabebandla lisembusweni labakhokheli bezigaba. Sikhuthaza uhulumende ukuthi athiyane lo mkhuba lo alinganise bonke abantu.
Imizamo ye-Studio 7 yokuthinta unobhala wogatsha lwezokulima, umnumzana Obed Jiri, ibe liphutha njengoba ubethembise ukuthi uzaphendula imibuzo ayithunyelwe enkundleni yokuxhumana kumakhalekhukhwini, kodwa size zafika isikhathi sokuya emoyeni engakaphenduli. Unkosikazi Simonile Ndlovu, osebenza kunhlanganiso enceda ontanga eZimbabwe Project Trust, yena uthi ukuguquka komumo womkhathi ungengeza inkinga zibhekane labasakhulayo abakubhizimusi lokulima.
Sithasikhangeleni izilimo zenezo ezivuma indawo ewomileyo, asibuyeleni kizo. Sisebenzisa futhi indlela ezokulima ezivuma amanzi amalutshwane. Siyakhulumisana la ngomkuba, imkuba esetshenziswayo, asisebenziseni imkuba ezanonisa inhlabathi for isikhathi eside.
Umlimisi omkhulu ezabelweni zeMandebeleni esebenza lenhlanganiso yeSitco, umnumzana Wallace Banda, laye ucebisa abalimi abasakhulayo ukuthi bephange bephendule amasimu kathesi.
Kodwa sinanzelele ukuthi leli izulu eline kathesi ayisilo zulu lokuhlanyela, lizulu lokuthi belungiselele imhlabathi wabo, esingathi land preparation. Kathesi abalimi abatsha siyabakhuthaza ukuthi kabayenzeke ama-cropping programs abo, beqoqe ukuthi bona hayi bajonge ukulimani. Siyakhuthaza ukuthi akabahle bethenge kathesi izinhlanyelo zabo abazifisayo.
Ngaphandle kokuphendula amasimu, uBanda uthi kuningi okumele abalimi begogelele bengakaqalisi ukulima.
Siyakhuthaza njalo ukubana abalimi abatsha ngesikhathi lesi kakube yisikhathi sokuthi bebe beqoqa imithi yabo abazabe beyifuna ukuthi beyisebenzise, imithi eyiyo econtrola ubudli esingathi ama-pesticides.
Abanye abalimi abasakhulayo bakhala ngokuthi lanxa bayabe bezinikele bafaka konke abalakho emsebenzini wokulima minyaka yonke, bazithola bengatholi inzuzo ekhanyayo okubanyampisa inhliziyo, bacabange ukuchiyana lokulima.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ikomishini elawula amacala awenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, namhlanje isungule umhlangano wokuxoxisana ngendlela izwekazi le-Afrika elingasebenzelana ngayo ukumelana lohlupho lwenkohlakalo lobusela bomnotho kaZulu. Lokhu kwenzakala ngesikhathi inhlanganiso ye-Transparent International yethule impumela yophenyo olwenziwe nyakenye oveza ukuba eleZimbabwe ngelinye lamazwe akhokhelayo kwezenkohlakalo. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Emazweni angabaphose angamakhulu amabili 180 akhokhelayo kwezenkohlakalo, eleZimbabwe litholakale likusibanga sokuphezu kwekhulu lengxenye 157. Isikhulumeli sekomishini le-ESAC, unkosikazi Simiso Mlevu, uthi lumhlangano ubuthanise ingcitshi ezigoqela ezemakolitshini aphezulu, abomthetho lenhlanganiso ezizimele obebonisana ngendlela yokumelana lenkohlakalo.
Injongo yikuthi lezi ngcwethi zithi nxa zihlangene zishare ama experiences, ulwazi ukuthi kungalwiswa njani ubugwelegwele lobu osobande kangaka e-Africa lasemhlabeni wonke jikelele.
Ingcwethi ecubungula ngezamalungelo kaZulu ekunhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions, umnumzana Rejoice Ngwenya uthi loba lomhlangano ulenjongo enhle, udubo yikuba kuphelela emlonyeni kungela ababotshwayo ngamacala enkohlakalo lo elizweni.
Nanko ke o Justice Dlubala Jena o Bhadaya Moyo osikotisa kuphanya labo Henita Rushwaya balokhu betshakala bengathondiswanga. I-ZAC, iZimbabwe Anti-Corruption Commission, le liqembu eliqeda isikhathi lezimali zikaZulu kalidilizwe kufakwe amalunga angelabudlelwano kumbe ubungano leZANU-PF lomnangagwa.
Umnumzana Efincube enye njalo ingcwethi ecubungela ezomnotho ekunhlanganiso yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association laye uthi ukuxoxisana ngenkohlakalo akusizi, okufunekayo yikuba i-ZAC ibonakale ukuthi ilamazinyo ayikhonkothi kuphela.
Sibonile i-Al Jazeera iveza kahle kamhlophe ukuthi kulabantu abeba igolide lelizwe, abantu abalezihlalo ezinkulu, akulalutho olwenzakalayo. Abantu abalandelelwayo ngabantu abancane kakhulu abangatshontshwa okuningi njengalokhuyana okutshontshwa ngabantu abakhulu. Ngakho-ke kuzafanele ukuthi kutshintshe konke khona lokho uma inkohlakalo izasuswa elizweni. ekuphenyeni.
Ingcwethi lezi zithi izakha kumele iqinise umsebenzi wokuphenya, ukubopha ukuchuchisa kanye lokujeziswa kwabatholakala belamacala enkohlakalo. Kodwa iphendula kulombono, unkosikazi Mlevu uthi bona amandla okwenza lokhu kabalawo ngokugcweleyo ngesizathu sokuba lokhu kudluliselwa kuhlangothi lwabachuchisi olwe National Prosecuting Authority.
Izakhi yanikwa amandla okubamba, amandla okucubungula, amandla okuthatha abantu ebanika abathonisisayo. So izakhi iyabamba, izakhi kayisiyo erelizayo. O ase abarelease kuyabe sokungolunye ugatsha lukahulumende, and izakhi kayilawo amandla awokuthi ingenele endleleni abasebenza ngayo.
Umsekeli weBindura University of Science Education uProfessor Eddie Mwenje ovule umhlangano uthi inkohlakalo isiluhlupho olumemetheka okwethusayo kunhlangothi zempilo ezichiyeneyo okudala ukuba isilinganiso yesikhulu sabantu sihlale kusimo esibi sobuyanga.
Everybody should prosper and people should feel that if they have got the right credentials, they can be able to get certain jobs, not because of somebody who is there or other things.
Ngibona ukugxila kwenkulumo kufuze kweyame ekunothisweni kwelizwe lozulu. Njalo umuntu ngomzekeliso kufuze aphiwe umsebenzi awufaneleyo ngemfundo yakhe, hayi ngokuthi ubani wazana lobani. Lapho singathi inkohlakalo iyabe isinqotshiwe.
Iningi labakade bekulomhlangano bakhuthaze ukusetshenziswa kobulembu phansi kohlelo olwe electronic procurement system abathi kungasiza ukuphephetha labo abaphatheka kunkohlakalo. Baphinde banika njalo ingqobe kuzakhe ukuba ingene ezigabeni ifundisa ngenkohlakalo le. Bephendula kulokhu bathi sebetholakala enkundleni zobulembu njalo sebevule amahofisi endaweni ezehlukeneyo zelizwe lapho uZulu angamanyana labo khona. Bathi njalo baphezulu kokuxoxisana ngomthetho ongaphakathi basiswa ngabedalele parliamente wokuvikela labo abanganyenyezela ngodletshana lwenkohlakalo engabe isenzakala ephambanisa ukuqhutsha kwenhlelo zentuthuko yelizwe. Umhlangano lo oqitshwa kusasa wenziwa phansi kwendikimba ethi Combating Corruption for Sustainable Economic Growth, Promoting Good Governance, Accountability and Ethical Culture in the Public and Private Spheres. Ngimele Studio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ukuthi sizwe imbono yabo ngokufola okwenze inzalo yeZimbabwe eSouth Africa ikhuthaza uMongameli Cyril Ramaphosa ukuthi achiyene lokusekela umbuso weZimbabwe. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo loba ukuthumela umbiko kuStudio 7 lilakho ukusithola kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ukulalela iStudio 7 lingasimamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 15460 kHz ku shortwave. Lilakho njalo ukusithola endabeni zekuseni ngo 6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM 6175 7255 shortwave. Singakehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Owake waba ngumeli wethafara mabhuku edalela eParliamente engowebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change CCC, umnumzana James Chidakwa ubika ethunjwe izolo emzini wakhe ose Acturas eduze leHarare. Abasekeli bebandla ele CCC abase South Africa bamanyene lezinye izizalwane befola betshengisela eSouth Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.